Le commission iqhakatheke kakhulu ngoba iyadingakala ngenxa yokuthi kulamalungelo abhalwe kusisekelo sombuso kutsho khona njalo ukuthi asengephulwa lawo malungelo ekusebenzeni kwalabo abangamapholisa kumbe endlela thizeni abalamandla okusebenzisa izikhali emsebenzini wabo amandla okubopha amandla okwenza lokhu lalokhiyana ngakho i-commission le inceda ngokuthi ikwazi ukuthi abantu bafinyeleliswe izikhalazo zabo ukuyo ikwazi ukuthi ilandelele lokho abantu abakhalaza ngakho kube sekulungisiswa.
Ungathini ngokuba khona kule commission kukaMandipaka?
Into eqakathekileyo ukuthi abantu nxa sebengene ezihlalweni bahlukane lalokho akade beyikho bengakangeni esihlalweni balandele umthetho othi kumele bazimele bangasebenzeli ibandla thizeni bangasebenzeli labo abangabe befisa ukuthi bavimbele lokho okuyabe kufunwa ngabantu. Ngakho ke nxa umuntu esengene esihlalweni kungakhathalekile ukuthi ube kusiphi isihlalo kumele ahlukane lalokho akade yikho khona. Kuba kuhle yebo kambe ukuthi kukhethwa abantu abazathi nxa besezihlalweni abantu bangacabangela ukuthi kungenzeka njengoba yena esohlangothini loliyana luvaleleke lokho akufunayo ngenxa yokuthi laba ababona laphana babonakala behamba lecele elithile kumbe wake wababona behamba lecele elithile. Ngakho ke kungumthwalo kibo labo asebefakiwe ezihlalweni ukuthi babone ukuthi ukusebenza kwabo asoze kube yilokhuyana okuza kwenza ukuthi abantu bacabange ukuthi basebenzela ibandla elithize kumbe ukuthi asoze bawukhuthalele umsebenzi lo ngoba bake baba ngamapholisa kumbe okunye okunjalo.
Abanye bathi ama-commission avele ekhona akaqhubi kuhle umsebenzi. Le ubona isebenza ngendlela ehlukileyo yini?
Asoze ube khona umehluko uma kungalungiswanga lokho okuvimbele ukuthi ama-commission la amanye angasebenzi. Into eqakathekileyo ukuthi laba abasezihlalweni zama-commission umsebenzi lo bawuthathe ngendlela efaneleyo, baphiwe ibhajethi yokusebenza, baphiwe ithuba lokusebenza kungabi khona okubavimbelayo emsebenzini wabo. Kungakhathalekile ukuthi i-commission yakhona ibizwani ngeyani njalo. Iyakwazi ukusebenza uma engaphiwa amandla onke lakho konke kudingayo ukuthi isebenze njalo ilabantu abafanele ukuthi basebenze njalo bewuthanda umsebenzi. Kodwa nxa abantu bekhona bengawuthandi umsebenzi ingaphiwa ngibhajethi iyaphelela endleleni nje kube yinkulumo yokuthi yake yaba khona ingenzanga lutho.